umbiko lo oyedulwe lugatsha le local government uphikisana lesisekelo sombuso esiveza sobala ukuthi ama councils kumbe singathi izabelo kumele zibe lamandla ukuthi zizicabangele ezifuna ukwenza bangaxoxisana nohulumende wesingathi central government kuphela nqa kuyikuthi kulokunye abakudinga khona ngale kodwa ke devolution ibeka sobala ukuthi amandla ezabelweni amandla ezigabeni amandla ebantwini kodwa nqa sokubuya imbiko yokuthi kumele benze lokho bengazange babuzwe batho bona abakuchoyo khona ukuyana akusahambelani lokulotshwe kusekelo sombuso ngoba nxa sikhuluma nge-devolution sikhuluma ukuthi izabelo kumbe izigaba kumele zibe lamandla okuzicabangela lokuzenzela ezifisa ukuthi zikwenze ongathuthukisa izimpilo zabantu.
Lina njengenhlanganiso emela izakhamizi lifisa ukuthi luphathwe njani kahle kahle lolu daba?
Okumele kwenzakale ukuthi ama councils kumele anikwe ithuba lokuthi wona azicabangela afuna ukwenza. Nxa kuyikuthi uhulumende ufuna ukuthi izimotazi ukucitha imililo zibe ziningi kuma councils achiyeneyo, ngatsho ukuthi ama councils ona kadinga ama quotation alezo zimota, njalo bona ama councils asezazikhethele ukuthi afuna ukuthenga ngapi lezo zimota. Kulokuthi bahle batshele price ukuthi imota zakhona zele zimali engaka khona, kana ke ikokudala ukuthi kube lamacala enkohlaka lokukhwabanisa ngoba yena lo hamba wawenza iquotation angazange consult ama councilors kumbe ama councils achiyeneyo. Ukwenze njani because nxa sikhuluma nge-devolution sithi amandla ebantwini amandla ezigabeni izigaba lezi eziyabe ziyizwe ezivumileyo iziphi nxa kuyikuthi ama-councils lawa athi kakwazi ukuthi kuhambe njani yena lowo selamandla okuthi anqumele ilizwe lonke ehlezi kwenye indawo ekhatshana khonale ukuthatha ngaphi khonokho so yikho esikusolayo khona ukuthi kathi bakwenza njani ngoba sikhangele ukuthi ilizwe kade selibe selisondela ku-full implementation of i-devolution kodwa nxa lokhu sicentralize izinto zonke then njengezimbabwe ngasiyindawo.
Udaba lokuvalwa kwamanzi ikhansili ngoba isithi asesilela emadamu oluqale kumalanga asanda kwedlula luhamba njani lona kulezi insuku?
Uhlelo lokuvalwa kwamanzi ibulawa sithi khansili kwamahola amabili lane kusiya ngokuthi lokuthi yiliphi luqalisile ke kuvike epheleleyo. Esikunanzela kakhulu ukuthi ukuvala sibili balandela iskeju sakhona kodwa nxa sokumele bavule abasalandeli isikhathi okumele bavule ngaso uzafika ukuthi engqa amanzi kwezindawo zafika after 12 hours or kwezindawo zafika after 20 hours kusiya ngokuthi bangaphi komanga. Ngokukhala ke yikho esingani thiwa siyakusola thina njengezakhamizi ukuthi nxa kumele amanzi avulwe ekuseni mbe ngo-7:30 kawavulwe ngo-7:30 hatsho ukuthi abantu baze bayithola amanzi ntambama songama-8 songama-9 khonokhayana ke kwenza ukuthi izinto zingahambi kuhle ezindlini zabantu ngenxa yokuthi umuntu uyabe eplanile ukuthi ngizabe ngingela amanzi okwesikhathi esingaka esithi i-water shedding for 24 hours. So nxa kuyikuthi-ke asevulwa kawavule ngesikhathi ukuze abantu benelise ukuthi baplane kuhle kungazi kwagcina sokusiwa lezi ngcekezi ezindlini ezishiyeshiyeneyo khonokhana kungagcina kubangela ukuthi kube lokumemetheka kwemikhuhlane egoqela okholera leminye nje ebangelwa kungayikuswelakala kwamanzi.